VOA Ndebele.
Lingali vuka njani uzulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo phala kuyini zeklasi asebehlangane labo, kodwa nxa kuyikuthi selimangale e-South Africa ekutho ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane labo.
Ukuthethwa kwecala lokutshisa imota okuthiwa kwenziwa ngumnumzana Josphat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhe kungacaci ukuthi kuza kuvinjwa yini.
Bamehanjiswe e-Exclusive, basuswa khona e-Exclusive bahanjiswa e-Harare Central Free. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi kwezokulima ithi seliphuzile.
Endaweni lapho abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Icala eletheswa umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lubikwa solunikezwe amapholisa kwele South Africa, lapho uChiwenga athi yikho ayefuna ukumbulalela khona umkakhe ngesikhathi egula esesibhedlela. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uChiwenga wamangalela umkakhe ngeviki edluleyo. Kambe engaba elamathuba angcono ukuthi athoniswe umkakhe kwele South Africa kulase Zimbabwe na? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi kwezemithetho umnumzana Job Sibanda.
Nxa kunjalo abantu abaonelaneleyo abafumaniseleyo bengabantu beZimbabwe phambaniselane eSouth Africa, izabona ukuthi yes, kwesinye isikhathi icala liyenzakala ukuthi liyenzakale eSouth Africa lithoniswe eZimbabwe, ngoba iZimbabwe yiyo eza ubuhlungu kakhulu ngecala lona lelo liyabe liyenza nje. So kuleli i-case yona le esikhuluma ngayo, bathi bona kuthiwa icala liyenzakala eSouth Africa kodwa alisamangalwanga eSouth Africa, kathesi selimangele eSouth Africa. Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo phala kuyini exactly asebehlangane labo, kodwa nxa kuyikuthi selimangalwe eSouth Africa ekutho ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane labo, abasebekubonile bona ukuthi hayi leli cala kwakumele ukuthi vele limangale eSouth Africa ukuze liphumelele. So sebezama ke ngaleyo ndlela ukuthi bakulungise khonokho okungasayimangalanga.
Wona umthetho umvikela njani umuntu onjengomkamsekeli kamongameli welizwe? Siyabona ukubana unkosikazi Grace Mugabe umkakhe sasesihlalweni wavikelwa ngumthetho ukuthi ayethoniswa eSouth Africa. Nxa sikhangele umthetho nalo awusebenzi yini kobo Vice President?
Ngisakhumbula icala leli okuthiwa wachaya untombazana lona okuthiwa wayeshizi labantwana akhe njalo njalo whatever. Leliyena nxa ungakhumbula-ke ukuthi waclaim-a ukuthiwa i-diplomatic immunity, uGrace Mugabe wacela i-diplomatic immunity. Diplomatic immunity isebenza ukuthi kuyukuthi umuntu osebenzela kumbe onanzelela ngohulumende welinye ilizwe uqhambe kwelinye ilizwe afike khona le kulelo lizwe lapho avakatshele khona afike aphambanisa wone. So nxa yewone kunjalo uma diplomatic immunity iyavuma ukuthi angaze atholiswa yilelo lizwe laphakathi yone khona. So leli elikalo elesithule elikamary lelo ukananzelela ukuthi akula diplomatic immunity, ngoba yena ngokwakho umary icala lelikumva ukuthi walenza licala eligocela ukuthi vele yena ngokwakhe wayefuna ukulimaza kumbe ukubulala umkakhe enguye u-vice president welizwe leZimbabwe. So i-diplomatic immunity kayisoze isebenze khonapho, ngoba i-diplomatic immunity isebenza icelwa yiZimbabwe, ibe lithi umuntu lo nguye esimnike thina i-immunity lingaze lambopha lingaze lamtholisa. So kuChiwenga Mary iZimbabwe government akunyeke imnike uMary i-immunity yokuthi lingaze lamtholisa.
lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi yecubungula ezomthetho obekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Udaba lokuthiswa kwemota esiphathamandla sebandla lezanu PF olwabangela ukuvalelwa ejele kukamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhu lungaqondakali ukuthi luzathethwa nini emthethwandaba weSupreme Court lanxa umantshi owethula isigwebo esithi siwaloba amagwalo amele asetshenziswe. Ungulube labanye abathi uFortune Masuku Melusi Moyo lo Othilia Sibanda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisithupha kodwa bakhweza lolu daba iSupreme Court ngenyanga kaLwezi nyakenye. Okwamangalisa abanye ukuthi abane abathathu laba basuswa ejele leKhami basiwa eHarare eChikurubi ngoba kuthiwa kulobufakazi bokuthi bengabulawa ejele leKhami. Sixoxele igqwetha labo umnumzana Ngobani Sithole izolo ntambama esithi ulubhekise eHarare ukuyabonana lezibotshwa.
Anginako ukufakazi okugcweleyo kodwa indlela engakuthola kungani kungayo yokuthi babehanjiswe eGroup basuswa from eGroup bahanjiswa eHarare Central Police. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Khona oqonda khona kuseGroup?
Ngizakuqonda khona eHarare Central ngoba ngikungani kuthiwa baseHarare Central. Ivele into enganjeluhlupho indaba yabo ukuthi xeke simelele umantshi ukuthi kuthiwa kumele avale abe agcizelele ukuthi amaphepha la awabhalayo yiwo njengoba kunjalo. Ukuthi ngathi nesilungu proof ready into nje kuphele sibambele abafowethu ukuthi indaba yabizwakale enkantolo ephezulu.
Manje ngokubona kwakho kungathatha isikhathi esinganani nxa kuyikuthi konke sokwenzakele sokusele nje i-proof reading?
Into nje ngathi kathi kodwa nje njengoba inkosi engumantshi sithi sakhangele lawo maphepha izandla zethu zinganeni zibambezekile mbijana sihlala sibuza nje ukuthi kanti sokumenzani sokumenjani. And lokhu esitshelwa yona le into ukuthi umantshi usalikhangela lelo phepha usavala ukuthi avumelane nalokho okusokuthayithiwe. Into nje kuphele sidanisa ukuthi hhayi into yangikhona isithethe isikhathi sesingathethile. Nami sokungenza ngiye khona kanye kanje ukuthi labo ngibayazi ukuthi kumenjani. Ngoba abantu nje abahleziyo basejele the last time I communicated with them babesebulawayo. Sebengabantu nje abakhatshana so ukucommunicate kwangikhona sokungathi kusamani kuba.
Lo ke ngumnumzana Ngubani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abangamalunga ebandla le-MDC abathathu abagwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka yesithupha ubekhuluma le studio 7 ecingweni elubhekise eHarare. Izulu belisina okuzwayo endaweni ezithiyeneyo kusukusela ngeviki edluleyo lathiya umonakalo kwezinye indawo ezifana lakobulawayo lapho ezinye izindlu lezakhiwo ezigcine ziphakathi kwamanzi. Kodwa ingcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Ngoma uthi lanxa lisina kakhulu izulu isikhathi sesedlule sokuthi abalimi bahlanyele yinqe iziphi izilimo.
Eqinisweni njengokubeka kwakho Chris, endaweni lapha abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate sebe late ukuthi bangenza lutho abangakuhlanyela ngoba izilimo eziningi nxa ungazihlanyela kathesi asoze zithole ithuba lokuthi zivuthwe. Esesikukhanyelele nje thina kuphela ukuthi lizancedisa emanzini okunatha kwabantu lezifuyo njalo lokuthi lotshani amadlelo enkomo kube ngcono. Kodwa zikhona indawo ebezizuze izulu ngathi nje isizini yonke amabele akhona hayi abukeka. Asokuyikuthi nje abalimi bananzelele ukuthi indawo zakhona zingadoti ngoba zingadoda kusho ukuthi umvundiso wonke abake ufakile uzalahleka kuzamele bangene futhi bafake at least a little bit of a top dressing ukuthi izilimo zabo zikwanise ukuthi zivuthwe kule.
Manje sifunda obani esingasithola ngokuphuza ukuna kwezulu lokhu nxa sikhangele iminyaka elandelayo?
Well, I think kumbalwa Chris izifundo esingazithola la. Okokuqala ukuthi bengaba bekhona abaloke bengakholwa ukuthi umomkhathi usuqinjile, kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi lokho abathi ngesiNgisi climate change sesiphezu kwakho, ngoba indlela izulu eselisiba khona ngalo, ubuningi balo lokuba khona kwalo akusafani lakudala. So sokufanele ukuthi izifundiswa zonke abalimisi labalimi sale phansi sibonisane nini ukuthi indlela esihlanyela ngayo, isikhathi esihlanyela ngaso, imhlobo yezilimo esihlanyelayo sithi ngama-varieties aloke savumelana na lo mumo esesiwukhangele ngalesi sikhathi. Okwesibili, zikhona indawo esezibe lama-drought elandelana okweminyaka eminingi. So kufanele sixwayise abantu ngendlela eqondileyo ukuthi kuzikhona indawo ekakhulu eZimbabwe okungasafanelanga vele abantu behlanyele umumo, kodwa behlanyele amabele labonyawuthi, ngoba yisona izona kuphela izilimo ezingani zingaphumelela. Bese ngicina ngokuthi laba abagcina izifuyo, kuqakathekile-ke ukuthi indlela esiphatha ngayo amadlelo kube indlela ezasivumela ukuthi nxa kufika kulesi sikhathi sibe sesilamadlelo azasincedisa ukuthi ubusika bonke inkomo zethu lezifuyo zethu zibe lokudla okupheleleyo. Akuse i-business as usual Chris, sokufanele ukuthi sonke silola amapensela yethu sifundisane nini kakutsha ukuthi siphatha njani inhlelo zokulima.
Ngamafitshane singathi umnyaka wona lo ulendlala enkulu yini njengalokhu kade kukhangelelwe kumbe sokulobubelo?
Ngingathi kulobubelo Chris ekuthini, ikakhulu indawo zeMashonaland lengxenye I think ye-Midlands lapho esikhangelele lokuthola khona umumbu wethu omningi. Ngibona ngani sebezavuna, kodwa nxa sithi siyakhangela kwele Mathebeleland i-North le-South kanye leMaswingo lengxenye ye-Midlands, hayi kuzaba indlala ngoba abanye abaphumanga lokuphuma besiya emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, wekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi untombazana obentshontshe umntwana olamaviki amahlanu okuzalwa ubanjiwe ephumula watholakala elosane lolu. Lo ntombazana ubika waqamba amanga esithi ufuna ukuphathisa unina osane olabantwana abangamaphahla, kanti yena efuna ukuntshontsha omunye wabantwana laba. Iphephandaba le-Herald lithi kulomhlangano wokuhlaziya izinqumo zentuthuko ezithathwa ngokucetshiswa komanyano we-United Nations ama-Sustainable Development Goals oyenzelwa edolobheni le-Victoria Falls. Kukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu i-3,000. Okwamanje izulukandaba sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu. Ye, lisipha-ke imbono yenu elisithumela yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Njani walaleli Studio 7, siyabonga indawo esisinikeza zona nsuku zonke ezinye zisivula ingqondo. Sizomanje sikhulume ngekwayishangani temu ukuthi yakhiwe ngiyasijesti abantu bamathebezeni ngingathola ukuphila nawo ngathi esibuze egodini kukhona sokuthubezeni kwenzakalayo ngoba abantu bayatho ukuthi kungene abantu beHarare iposifithizelwa phansi iprojekti ye kuzwakala sokuthula kusakhulunywa lothu ngebhojekti kwakhona kuzwakala kuthiwa kungathi bayihluleke ukuthi bayisukumise kwenzakalani sicela sibuze ngifike lapho lapho.
Ngiyabulisa kubasakazi be-Studio 7 nakubalaleli. Lona okhulumayo nguthalenti wakwampofu ngokuzalwa ngisuka eDlombe somthanyelo. Lena into yasekhaya angiboni mina ukuthi isazolunga ongawukuthi khona khona vele isizo sakithi thina amaNdebele sincane. So noma sithi mhlawumbe siza notshintsho angeke sikwazi ukutshintsha iMathebhele lendu kuphela. That's why ubona vele sisokola kanjena. Uma uthatha ukubheka abantu abase-South Africa amaNdebele bazifihla uma befika lana e-South Africa bazenza amaZulu uyabona ongawukuthi nakhona ngeke kubasole incindezelo abanayo uyamthola. So lolu hlanga olwangakithi olwamashona lona liyaziveza noma kuphi nje thola bekhuluma nje le language yabo ongangokuthi yikubona engathi baphahlakile nje umhlaba wonke lona bagcwele nje umhlaba wonke kuye ngoba vele bona abayifihli yabona.
Msakazi wami omuhle ngikhuluma ngiseJohannesburg ngiyelukwane mina iproblem ekugorawundi siyayibona sakhala kwedlula kwenza kwenzeka akula nto esizayithola umnangako. Isicelo sami ngicela sizame ukulungiselisa ephambili hhayi kwesikhona kugorawundi kuyadlula sekusiwa kudala ukuthi sinomgaqo manje umnangako wasikula layo lokhu silinde siza into zosuze iy'ndaba zethu akula mnangako ematebeleleni. Sicela just sikhule siyephambili siye phambili ngeZimbabwe ngeZimbabwe yethu ongomthakazi wethu siyakhe isizwe kithi abantwana bayo esikwena bafundi bahlupheka lokudla kukho lwesikhona ekugrawundi izofika ekugrawundi akula nto izoyifika ekugrawundi never and ever. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani kwi-Studio 7 lalilonke abalaleli ngihleli ngilalele lapha abantu thina ibandla lelezanupief esithina abantu benkaya angazi ukuthi livotelwa mbani ngoba uma uphuma umgwaqo naloku obulawayo angibona ukuthi ungavoteli uhulumente yezalo uleli ngqondo mpela ezipheleleyo. Okunye abantu siyakhala nje kodwa laba abantu bayathakatha nje yona le emkhobo ehlupha ezikolo ngaba yiyo nje ehanjiswa ephalamenti yehlupha khona nje ekele ukuhlupha otisha bayenacala. Ngiyabonga iJupiter lenkayi lelo.
Hayi siyabaza sibili abantu bakithi bayakhala sibili bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngayonke into imisebenzi ekhaya le ngekho kulento eyi-1 esingayi-understandiyo thina singamaNdebele leyo yokuthi nanku lapha e-Bedbridge laphayana kusebenza amashona wodwa amaNdebele angokuwatholi laphana e-Bedbridge. Ngamanye amagama kusho ukuthi namaNdebele asikwazi ukuthanyela ukuthi nje sibambe umthanyele sithanyele but asikwazi amashona heyi hayi kunzima. Nathi siyacela ngoba lathi uma uvota siyavota lapha neZimbabwe lapha so sicela ukuthi lathi besiqhathe lapha neboda lathi sikwazi ukwenza something lathi sikwazi ukusebenzela abantwana bethu. Ngiyabonga mina ngilaphana ekhizi laphaya ugama lami ngusizwe ba.
Salibonani baphathi be-Studio 7 uNtungameli Nkomo uGibbs Dube Sithandekile Mhlanga Bathabile Masuku lo Ntungameli Nkomo mina engikhulumayo nguSipho Nyathi ngikobulawayo eSolus University. Ngiyabonga ukuthi joina khonapha ehlelweni le-Studio 7 sike saba sonke esikhathini esiningi ngilalelayo zonezi zindawo ze-Studio 7 sengikwanisa phose umnyaka olengxenye thanda ukubona ngizibike namhlanje ubona ngifisa ukubona ngibe khonapha ngilalelezi ndaba elizikhulumayo. Akukho okuningi okukhona but esilakho ukuthi lizwe lezinobhe zithwele nzima akula nto ezirayithi akula nto ezihambayo konke kuhlala kukhunywa ngokuthi kuyalungiswa kodwa kukaze kulunge. Senda kubona sibonge indlela esiphethe ngayo sonke isikhathi
labasakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli baka-Studio 7 igama lami ngucabangani Ndlovu ngijabuka etsholotsho esigabeni sasembalibala edibheni lembuzini ngizalwa ngusikhotha umntaka Sansuni. Ngithanda ukubingelela kakhulu mama wami ozala mina uMasibanda. Ngibe sembingelela logogo wami unasenza komaduma embalibali koganya. Ngithanda ukuzibingelela kakhulu izalukazi zami ezingizithanda kakhulu. Ngifisa ukuba inkosi ingigcinele zona lo malumama uNgwalo engimthanda kakhulu khona ngale emapulazini komajority. Ngibe sembingelela ke labomakhelwane bami lapho engiyakhe khona phetsha kwagwayi esigabeni othiwa kuselongisteli kulobaba laphana uhlatshwayo kopeter fan. Hhayi, ngiyambingelela kakhulu umdala wami uhlatshwayo kaye konke lo sparo wami uZulu khona ngale estanupi kopeter fan futhi naye ngiyambingelela kakhulu usparo wami uZulu khona ngale konke kanye lo mne wethu usasuku ongusobhuku wami khona ngale elongisteli evillage 2 la ngiyambingelela kakhulu.
Livuka njani basakazi bakaStudio 7 kanye nabalaleli? Bakithi, ubuhlungu esibuzwayo ngezano le ebusayo sihlukuluzeka ubusuku lemini nxa sisizwa amazwi kaNelson Chamisa awukuthi kumele abantwana beZimbabwe baphume bagcwale ezitiridini kutshengisela. Ukutshengisela kuyinto enhle kakhulu ngoba kutshengisela sosikhali. Ukutshengisela ilizwi eliyabe lidinga ukuthi lilalelwe, liziwe ukuthi kathi abantu laba bathini. Ngoba yona izano isazi ukuthi abantu abakhuluma ngakho vele yona iyakwazi ukuthi kuyini. Iyakwazi ukuthi abantu bakhuluma ngocuku, abantu bakhuluma ngokuhlupheka, abantu bakhuluma ngendlala, abantu bakhuluma ngokufa, yikho bengafuni. Siyamuzwa lo mbebathi kakanje umuntu lowu okhuluma kubi kangaka. Ulungile nxa esithi khona i-MDC idala ukufa, ubona ngoba yibo abazabulala. I-MDC yayilasikhali, akula mntwana weZimbabwe ophethe isikhali ngaphandle kwezanu lamapholisayo, lamabuthayo, labasekeli bayo. Yibo kuphela abantu abachitha igazi. Zanu labantu bakho, hhayi, sesidiniwe ngani.
Siyabonga ke balaleli bethu ngokusithumela ke amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa ke kulabo abasilalela ku-Facebook ngoba imitshina yethu ayisebenzi kahle lamhlanje, kodwa ke hayi, siyathemba ukuba na kusasa lingasilandela ku-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kesikhangeleke idaba olwenzakala ngapha kwelemelika. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe lemelika umnumzana Joe Biden ukhanya ekhokhela kucwaningo olwenziwe edolobheni leSouth Carolina kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats ekupheleni komnyaka kusenziwa ukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kodwa umnumzana Bernie Sanders ubikwa elokhu ehahabela umthola uBiden. USanders nguye obikwa esekhokhela kucwaningo lelizwe lonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombe.
Nami sembona ngathi hayi, undoda kakusahambi kuhle lapha, umdala u-vice president. Mbona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo, uyathatha sibili. Mbona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana nokucabanga kwakhe, lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism, yona le yakhe le.
Manje umbona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe?
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lapho okubhukuthwa democratic socialism ikwethusela. Yena kasho njalo, utsho okwakhe la akucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zifike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba ngithi uzaletha ke manje ezinye izinto eziphathelana la khona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyi-revolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kuloku lokho kuzenza into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo?
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayichazise kuhle ukuthi utshoni konke khona lokho healthy for all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi iyamkhathaza engathi izamkhathaza yikuthi ubiza yona leyi health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wehlulekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ekhampeni wathi uzahlafike masinya njalo achakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulobu buzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakho yena nayi-health for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi kumajority ezibambe konke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi Trump care namhlanje.
Hello-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
Next beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, there's a new good look. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the pole, never slip, always feel, never bet. Wife in material, she's the type of green one. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick, kill her, she's the one that wanna be. Every chick, kill her, kill her, kill her. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. Hey, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic. I got me an upgrade, but bring out my ex. There's a violent physio now, she's joining all my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Wedlulo wakho asazi wakho ukuthi unjani, hayi wami muhle ye ingoma kamsizi e isigqibeli hlelo lwethu lonamhlanje singakayehlukani sesikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
ukuthethwa kwecala lokuthisa imota ukuthiwa kwenziwa umnumzana Josephat Mzazangulube labanye abathathu lokhu lungacaci ukuthi luvinjwa yini ukuthi luthethwe. IZulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi kwezokulima ithi seliphuzile. Siludiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo-half past 7 kumbe kusasa njalo ngo-half past 6 ekuseni.